umhlangano lo ophathwe iGAT East African Community SADC yangapha Southern Africa umhlangano oqakathekileyo kodwa imihlangano yakhona ivelisenziwa kusuka kudala endulo into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani ugagane ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecaja izikhali Tshisekedi ule nkinga ngoba vele nguwo ongananzi amathuthi asegoma Dawe Museveni ule nkinga SADC thina njenge SADC lathi asilamandla we are weak kutho ukuthi nxa bengatshelana iqiniso esho ukuthi ngesikhiwa i-peer review mechanism kuzaphuma into eqotho lapho
nxa kukhangela ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame ubona ngazathi bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo
lowo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo osobhizinisi abaningi abembayo abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu ugagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethatha okwembikayo bekuhambise eRwanda bengayekela ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi izakuhlala iyingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhulisana imilotha laba abe-politics kabalungisa i-politics abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe owe-DRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ubona kwakho
akuye kuphume awusezo kuphume lihle ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke ye bayiqholo yikho mina ngisithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacade iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho ukuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina.